Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani ku studio 7 linjani? Uyazi kule nto emangazayo ekhaya lapha elizweni lakithi. Ngilabazayo bami basebenza lebo Harare wathi waphezulu le. Bangitshela ukuthi ngale kusebenza kakhulu idola lase-America. Ngilabantwana ngapha ePlumtree, eMathebeleland, bangitshela ukuthi kusebenza kakhulu iRand. Yilizwe bani, umbuzo wami uthi yilizwe bani elisebenzisa imali zakwamanye amazwe futhi ngokuhlukana, bangaveli bethathe imali yodwa. Ngabe sebenzisi iRand basebenzisi iRand, ngabe sebenzisi idola basebenzisi idola, ilizwe lonke. Hayi ukuthi ngapha yidola, ngapha yilirand. Iyangethusa lento, ngithi ke lami ngike ngiyifake lami ku studio 7 ukuthi bezwe isimanga esimangazayo.
Livuka njani lamatshono konke nje basakazi labalaleli. Okuqala mbonge kakhulu Studio 7 bakithi esiphindaba eziningi esingake sizazi ukuthi singabe singazithola ngaphi, ezeZimbabwe, ezeSouth Africa, Botswana, eAmerica, khona lapho kulabantu bakithi khona zonke indaba siyazithola. Kungayisiso Studio 7 futhi angikwazi ukuthi ngabe sizwa ngabobani okunye okuseZimbabwe okwenzakala eZimbabwe okuyabe kungasoke sikuzwe, but sigcina sikuzwile ngenxa yaso iStudio 7. Bakithi siyabonga kakhulu, liqhubekele njalo lingami, shiwa liyasinceda ngoba ukuzwa inews zezinto ezenzakalayo kuqakathekile. Oh, kuqakatheke kakhulu. Beze sithi kuTrump, bakithi uTrump kavume shiwo ukuthi wanqotshwa. Njoba amagqwetha e-America engabantu amajistri abakhuluma amaqiniso afani ndawo ema-Afrika ukuthi ayasupport, njoba ekhuluma akulanto ezaphinde itshintshe. Kavume nje ukuthi uBiden engene esihlalweni kuphela ukube kukhulunywa khonokho akudingayo. Udinga ukuthi abantu bebesolana abalandela yena bebesola abanye abantu, akufunakali. Ngiyabonga uMageza.
Masakazi beStudio 7 lakubalaleli, ngilokudana kakhulu ukukhangela ngenkulumo ebikhulunywa nguSly Gwana okukhangele ngezokhetho eParliament ukuthi khona akusoze kube lama-by-elections mnyaka wonke wa-next year ngoba ilizwe leli alilamali. Kakusilo qiniso leli, vele kusiyathathwa yona i-decision ye-Supreme Court. Kwakuvele kukhangelela ukuthi kuzahamba njani nxa vele basebevele sebethethe leyana decision yokuthi khona banike amandla wonke emuntwini olephathi engela ubukhokheli obukhona ePhalamende ukuthi bamqhubele iphathi elabantu abangaka. Angithi vele kwakuyinjongo yakhona ukuthi khona vele sikhangele ukuthi i-decision ye-Supreme Court yayivele ikhangele ukuthi ikhiphe bonke abantu abakhethwe ngabantu bemele abantu ePhalamende ukuze kubuyiswe abantu abangakhethwanga ngabantu kuthiwa ngabe-proportional representation, abale phathi engakhethwanga ngabantu bazofakwa ePhalamende kuthiwe yibo asebemele abantu. Emakhansilini kukhitshwa amakhansili akhethwe ngabantu, kufakwa amakhansili abantu abazakhangela amakhansili ezindaweni kumbe abazakhangela amadorobho abasebengabephathi ethile. Iqiniso nje lokuthi khona asilo qiniso lelo ukuthi akula mali. Iqiniso nje lokuthi izanu ivele ekufunayo yikuthi ibuse labona laba abantu asebekuyisiwe abephathi engasiyo ebantwini, engasiyo abantu kumbe engakhethwanga ngabantu. Iqiniso yokuthi izanu ifuna ukubusa lo Thokozani kuphela, kungala MDC Alliance. I-MDC Alliance nxa isiphumile yiyo vele injongo yezanu ukukhipha i-MDC Alliance kuphalamende lakumakhansili.
Ngibingelele abasakaza abahle ku Studio 7. Sibonga umsebenzi omuhle lwenzayo. Mina kwami nje ngithi ngiuAlex okhulumayo. Ngithi uDonald Trump akavume ukuthi unqothiwe uze ilizwe liqhubekele phambili. Ayekele lo okhethwe ngabantu enze umsebenzi wakhe laye. Enelise lapha enelisa khona ehleka lapha ehleka khona. Ngoba kunjalo kusina kudedelwana. So uma isikhathi sase sidlulile, sidlulile. Yekela abanye baqhubeke, baqhubeke umsebenzi. Yikho nje umela kwenze. Engabe ngontando wayiphikiswa.
Labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318.